sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhla zilishumi elasithupha lasikhombisa kuNkwenkwezi 2017 nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
zantshile abazitshoyo azila sevisi enhle, kwenzekela ukuthi ziphezulu kaaziphapha ziyaphongua. Ngiyabona ukuthi abakwenzileyo yikugcina impilo zabantu. Ukukhangele angibona ukuthi baphambanise kakhulu, ngoba bagcina abantu abaphilayo ukuthi bangafi.
Abaningi bathi kalimangalisi inyathelo elithethwe yi-European Union elokwalela indizamtshina zenkampani eZimbabwe ukuphapha zisiya emazweni alumanyano.
Yinto asebevele sebeqalisile ukuyikhangela yona leyo, bayayihlubungula bakhangelele ukuthi amaviki amalutshwana alandelayo yindaba mhlawumbe abangabuya bezosikela yona edalela ephaliyamente, bekhangelele ukuthi khona imali izaphakanyiswa isuke kulokho eyikho khona kathesi.
Uhulumende uthi ulakho ukwengeza imali ephiwa abantu asebathiya umsebenzi empentsheni. Abasakhulayo beZimbabwe abafunda emakolishini akwele South Africa babhekana lodubo lokuswela imisebenzi ekugqibeni kwabo izifundo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela kulumsakazo. UZulu weZimbabwe uthi kalimangalisi inyathelo elithethwe ngomanyano we-European Union elokwalela indizamtshina zenkampani eZimbabwe ukuphapha zisiya emazweni akulumanyano ngoba zingalungelanga ukusetshenziswa. Kuvika uMavis Gama.
Lokhu kuphume ekupheleni komhlangano wamazwe akumanyano we-European Union owenzelwe esikolweni seBelgium iBrussels. Uhlangothi olubona ngezokungena lokuphuma kwendizamtshina emazweni la olwe-European Aviation Safety Agency yilo olwethule isiqondiso sokuba zimiswe ukungena ku-EU indizamtshina ezivela emazweni abalisa eleNigeria, St. Vincent and the Grenadines, Ukraine leZimbabwe ngemva kokwehluleka kwawo ukulandela isiqondiso ezavunyelanwa ngomnyaka ka-2015. Kuthi eleMozambique leleBenin akhitshwa kuluhlu lwamazwe angavunyelwa ukuphaphela emazweni alumanyano ngoba enelisa ukugcwalisa lezi ziqondiso. Isikhulumeli sebandla lezombusazwe eliphikisayo eleUnited African National Council UANC umnumzana Alpheus Mapranga uthi lanxa sibuhlungu lesi senzo bekumgceke ukuba kuzokwenzakala ngale ndlela.
Lezi zindizamtshina abazitshoyo azila sevisi enhle, kwenzekela ukuthi ziphezulu kaziphapha ziyaphongua. Ngiyabona ukuthi abakwenzileyo yikugcina impilo zabantu. Ukukhangele angibona ukuthi baphambanise kakhulu, ngoba bagcina abantu abaphilayo ukuthi bangafi.
Kungumgoqo omkhulu kunkampani yeZimbabwe lelizwe, uMapranga ethi sekuvimba enye indlela ilizwe belithola ngayo imali yakwamanye amazwe.
Uyadanisa sibili, ngoba yiyo enye indlela ekade sizuza ngayo imali eyangaphandle yama-US ukuthi umkhonomi wethu ube uhamba kangcono. Nxa sokunje kutho ukuthi sokuyisililo sibili.
Enye intatheli zindaba yeloba izimele umnumzana Mlondolozi Ndlovu uthi lesi sehlakalo yisibonelo sokwehluleka kwahulumende weZimbabwe.
Ilizwe lethu sesifike esikhathini sokuthi kakuselanto enhle esiyenzayo njengelizwe. Ukwehluleka webandla leZANU-PF sokubonakala sobala izindla kwamanye amazwe. Ngakho-ke lokhu kusho ukubana kuyakhuthaza-ke abantu laba abakwezombangazi eZimbabwe ukubana ukuthi ilizwe libukeke libonakale njengamanye amazwe ayenza kuhle, futhi ukuthi ibandla leZANU-PF likhishwe esikhundleni, ngoba nanko phela bayafakana ngobuhlobo babo eZimbabwe. Kodwa-ke kakula nguquko esiyibonayo kumsebenzi eZimbabwe kodwa kwenzakala kuphela uyangeka lamanyala la esiwabona
lokhu kwenzakala ngesikhathi umkhonyana kaMongameli Robert Mugabe umnumzana Simba Chikore wanikwa isikhundla sokuba ngumqondisi obona ngokuqhutshwa komsebenzi kunkampani yeZimbabwe uChief Operations Officer ubikwa eholiswa amadola edlula isigidi samadola ngenyanga uChikore yona inkampani ingangenisa imali lendizamtshina zingekho ezikhona kungezindala kakhulu zidala indleko yokuzilungisisa ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis gama
Inhlanganiso yeSexual Rights Center kobulawayo lamhlanje ibinanza iminyaka elithomi isunguliwe njalo inanza ilanga leInternational Day Against Homophobia and Transphobia ngaphansi kwendikimba ethi Celebrating Diverse Families and a Decade of Championing Sexual Rights kuvika unompumelelo moyo
Bekungabizwa othandayo namhlanje eSexual Rights Center lapho abantu abasebenzelana labo kunhlangothi ezehlukeneyo bebethakazelela amalungelo abo emacansini. Umqondisi weSexual Rights Center umnumzana Humphrey Ndondo uthe yebo bayajabula ukuthakazelela iminyaka elithumi beliswana lokuqakathekiswa kwamalungelo abantu emacansini kodwa akulula lokho kulobunzima obuthile.
Njenge Sexual Rights Center sisebenza lama communities esingathi ngesikhiwa marginalized. So kunzima kakhulu ngoba sikhangele ipolitiki yelizwe longomomo wemizi. Akuvumelekanga ukuthi abantu abakulile obufana nayo batshengise ukuthandana.
Umfundisi Loveness Khanye obekulumkhosi uthe abantwana abazalwa belobulili obungacaciyo kumele basekelwe hathi ukubathatha njengabantu ababi ngoba abazidalanga kumbe abakhethanga ukuba yilokho abayikho khona. Umzali olomntwana olobulili obungacaciyo unkosikazi Patience Wela uthe njengomzali sewakwamukela lokhu
lamanje ngiyakubona ukuthi into ephilayo ekhona lami sekukhona ukuthi ngitshele abanye abantu abalabantwana abanjalo abangabazwisisiyo ukuthi umntwana uyisimo bani Ngicela lani liwamukele makuyikuthi lilaba abantwana abanjalo ezindlini lingathi ngamadimoni bese libathatha libasebenza inkonzweni ezijiyeneyo mbe libasebenza inkundleni lithi yabathwasisa.
Osakhulayo obengafihli ukuba yena ulobulili obungacaciyo uthi Neymar Rozwa uthe ngemva kokusebenzelana le-SRC usewazi amalungelo akhe njalo ake sabe ukukhuluma ngesimo sakhe.
SRC namhlanje si celebrate the 10 years we are saying your voice iyazwakala but sizwakala kancane angithi but push hard I voice yakho yama rights izizwakale until I'll be liberated to go in the streets igqoke indlela emfuna ngakhona until ngize ngihambe lami komantshi angithi ngishade lo muntu emfuna ukushada laye
Unkosikazi Memory Papa uthe yebo bayananza iminyaka elithumi kodwa isisekelo sombuso lokho singacaci okwenza bazizwe bebandlululwa.
Nothing is crazy about us. So it means there is a move and in the left here to Abuja Mpeina Gekela, we are champion. Now, for example, I'm a mother as a man and a camera is very vice chairman as Kangela. And I said, so it means I'm a lady, they are in danger of the communities, they are torture existing. Abanya Betu, we face the corrective rape, they are rape existing, but we can't even go to the police and say I'm raped.
Ophila ngokuthengisa ucansi unkosikazi Nonqaba Jamela uthe ngemva kokufundiswa ngamagqwetha mayelana ngamalungelo abo sebesebenza kuhle.
Thina njengamasekusekazi hayi impilo yethu singcono kakhulu silula. In fact ngingathi isi-right. Lokho sabakwazi amalungelo ethu njengabomama abathengisa ucansi hayi sincedwa i-SRC sube wazi ukuthi sithengise njani ucansi lethu sizivikele njani lathi emkhuhlane emacansini sisebenzise njani imali zethu leso esizitholayo.
EZimbabwe abantu abaphila ngokuthengisa ucansi bathola nzima kubhizimusi labo ukudlula labo abathengayo kuthi abazalwa belobulili obungacaciyo labo bakhula nzima. ukwamukelwa kwabo emphakathini uletha ubunzima emulini. Inhlanganiso ye-Social Rights Center ithe izaqhubeka ikhankasa kuze kutshaye lapho okufanele khona. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo, nginguNompumelelo Moyo.
Umphathintambo obona ngendaba zezisebenzi zikahulumende unkosikazi Priska Mupfumira uthi uhulumende ulakho ukwengeza imali ephiwa abantu asebatshiya umsebenzi empentsheni. Umfumira uveze lokhu edalele ephalamende namuhla. Uveze njalo ukuthi iminyaka umuntu amele aye ngayo kumpentsheni ilakho ukwehliswa. Abantu abanengi asebathatha impentsheni bathola okungamadola okungatsho lutho ngenyanga. Esikhathini esiningi amadola ngamashumi amabili kuphela okuyimali engakwani lutho. Sixoxe lomeli weBinga North edalele ephalamende umnumzana Prince Dubeko Spanda wachasisa okunengi ngamazwi kaMfumira.
Uminister uMfumira ubuziwe ngokuthi benzani njengeministry ukuthi belungisise udubo lokuthi imali eyiyo ephiwa abantu abathatha impentsheni, imali abayithiwa yinasa, imali yakhona iphansi kakhulu. Ngakho-ke ubuziwe ukuthi benzani bona ukuthi benze abalamzamo yini abalayo njengeministry ukuthi bephakamise imali yona leyo ukwenzela ukuthi labo bantu babe ngabantu abazanelisa nabo ukuthi imali leyo ibancede eziphilweni zabo. Uthe ebuziwe ke umfumira wasesithi yena njengeministry yinto asebevele sebeqalisile ukuyikhangela yona leyo, bayayihlubungula bakhangelela ukuthi amaviki amalutshwana alandelayo yindaba mhlawumbe abangabuya bezosibikela yona edalela ephaliyamente, bekhangelele ukuthi khona imali izaphakanyiswa isuke kulokho eyikho khona kathesi isiya esimeni esingcono.
Umfumira uthe basakhangelisisa njalo lodaba lokuthi umuntu kumele thole impentsheni eseleminyaka emingaki. Lapha bakhangelelwe ukwehlisa iminyaka le kumbe ukuyikhuphula.
Into ekhona Nkomo ukuthi ilunga ledalela ubuze lo mbuzo libuze lisithi lona siyananzelela ukuthi kathesi ngomumo womkhonomi abantu abaningi sebetshiyiswa imisebenzi bengakafikisi eminyakeni eyiyo evunyelwayo ukuthi umuntu ethathe impentsheni. Bese kusithi-ke nxa umuntu lo esethe wawutshiya lowo msebenzi ukuthi ephinde eqatshwe yona vele imisebenzi ingekho sokusiba nzima. Omunye uyabe ewutshiyiswe umsebenzi mhlawumbe eleminyaka engamashumi amahlanu kanti ipentsheni ithi uzaqalisa ukuyithola eseneminyaka engu-60 kumbe 65. Okutsho-ke ukuthi lowo muntu uzahlala iminyaka elitshumi kumbe elitshumi lanhlanu engakatholi ipentsheni yakhe. So umbuzo obususithi uyabe ephila esidlali lowo muntu njengoba naye imisebenzi yakhona noma engazivuke akekho umqatshi othanda ukuthi eqatshe umuntu oleminyaka esiphezulu kangako khona kunabantu abaningi abasakhulayo. So lapho uthembisile ukuthi khona phakathina kwamaviki nje ambalwa sizabona umthetho i-police document yabo bazayiletha edalela ephaliyamende ukuthi sizoyibona sizwe ukuthi bathini ngayo lathi bese sipha imibono yethu njengephaliyamende.
Kumnumzana Prince Dubeko Spanda umela iBinga North edalela ephaliyamende sixoxelaye eseHarare. Ulivestock lamhla kuhlelo lwezinzalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe isixoxa ngokulwa phakathi kwabatshayela izimota ezithwala abantu kwele South Africa. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhle. L le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umeli weMelika United Nations uAmbassador Nikki Haley sekhuthaze umanyano lo ukuthi ubize umhlangano wesiphangiphangi ohlangothi lweSecurity Council ozahlaziya umumo okweleVenezuela. Kulabeqembu labalo becatsha besiMoslem abedlulisa amalawulo abahlasele isakhiwo esilomsakazo welizwe babulala abantu abayisithupha balimaza abangamachumi amabili kwele Afghanistan. Lamhlanje kuhlelo lwethu lwesizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe sixoxa lomnumzana Princess Banda oseleminyaka elithumi lanhlanu ehlala kwele Canada.
Canada mfike lapha 2002, that will make it about 15 plus years.
Uthe ufike esikolo kumbe uqale wasebenza?
Hayi, ngifikele emsebenzini. I started working here for the Canadian Red Cross. Ngiyasebenza eSwitzerland for quite a while with the UN, with the World Council of Churches. So ngifike ngaqhubeka kanjalo lapha eCanada, first with Red Cross, then with the immigration eCanada lapha. Now I'm doing some other project management stuff.
Nxa ukhangele impilo injani khona ngapho eCanada uqathanisa nje lezinye indawo osuke wahlala khona ikakhulu ekhaya?
Ekhaya ngeke saqathanisa lekhaya ngoba I think ekhaya not only ukuthi i-comparison yakhona doesn't exist but kunzima kakhulu ekhaya. Kodwa angasithi ngifananise nje iCanada lendawo engihlale kuzo njengeSwitzerland, UK, America. I would say Canada lapha is one of the best places where you can have ibalance yemuli lomsebenzi lokuthi bayakwamukela. It's a very multicultural and open community. Ekhaya ikhonokho nje sona sikhala ngakho ukuthi besides lack of ama-opportunities omnotho welizwe lo ngabe lemsebenzi lento ezisota eziningi ama basics nje njengayo communication la esiwathatha for granted, le freedom of speech, lento ezinjalo azikho. Kuhle nje ukubaduze nasebadaleni bakosisiza ngani nxa ukuthi asigwanisa ukubanceda abadala bakhona sisekhaya lanxa sifundi.
Manje njengomuntu osuhlale isikhathi eside kangaka eCanada, singathi thina umbe laphandle kwelizwe, ule njongo yini ukuthi uzaphenduka ekhaya kwamanye umnyaka?
Ekhaya but the home is best. So ngeke ngalahla inkaba yami lapho emphuma khona. Yikho nje sizama ukuthi sincedise abasekhaya be through ama development projects kumbe i-political lobbying or supporting ama initiatives of pro-democracy. The whole idea ukuthi in the long run mbona ngizabuyela.
Okwakathesi uhlala lonkosikazi labantwana na njalo ubona njani udaba lokukhulisa abantwana emazweni?
Hayi, mina angilazi ingane nje, inkosi ayikambusisa lokho, kodwa ngihlala nkosikazi. Ukukhulisa emazweni ngibona kunzima kakhulu ebantwini abangela amanye ama-family members angabancedisa, ngoba ezinye izinto esizithatha kalula njengasekhaya ukuthi uzachiya kugogo ngale, uchiye kubo anti ngale, nxa ule problem uyebika kubomalume, kubo anti, ayikho le ndaba. So lo muntu wakho nxa lisithese la seselizimisele ukuthi lihlale emazweni lapha iba nzima, and imizi yangikhona inzima sibili ngubonile mina. Kodwa hayi, kuyenzeka khona, but akula support system enjengayona le ekhaya. Yikho sithi sometimes uyakhumbula ekhaya nxa usehlelwa ngeyindaba ezinjalo, kuba ubona izibhururu zakho zezilenkinga ngendaba yokukhulisa izimuli lapha. Not ukuthi only is it expensive, but kulamanye ama-challenges, hayi, kuzwa kubokhulu abogogo nabomalume kudala ukuthi kumele wena uzibonele nxa usulapha.
Umnumzana Prince Spanda isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Canada obexoxa ecingweni lo Chris Gande we Studio 7 ekhona le eCanada. Iningi labasakhulayo beZimbabwe abafunda emakolishini akwele South Africa libhekane lodubo lokuswela imisebenzi nxa seligqibe izifundo. Lokho kubenza bagcine bebanjwa ngamandla ukukhetha ukuqhubekela phambili ngemfundo belokhe bekhonale kwele South Africa kulokubuyela ekhaya belethemba lokuthi bazathola amathuba okuba ngababalisi emakolishini abakuwo kumbe bethole umsebenzi. UMike Wobe weStudio 7 uxoxela unkosazana Zandile Mpofu omunye wabasakhulayo ogqibe izifundo ezemithetho i-Bachelor's Degree in Law ekolishini le-University of KwaZulu-Natal.
Amathuba ami okuthola umsebenzi awekho ngoba sengike ngazama ukuthi ngithole umsebenzi and ama-companies amaningi esala ukuthi bangiqhase because of my nationality.
Ugqibe emfundweni zakho njalo ungomunye wabafundi abayizalwane zeZimbabwe ezingafuni ukubuyela eZimbabwe ngoba akulamsebenzi njalo isimo sonotho asimanga kahle. Njengoba uyasho ukuthi amathuba akho okuthola umsebenzi kwele South Africa lapho uzabe uhola imali esuthisayo aphansi kakhulu, ukhangelela ukuthi uzabe uwenzani?
Into engiyenzayo manje ukuthi I'm doing my postgraduate degree hoping ukuthi isikolo sizongiqasha as a tutor kumbe as a lecturer.
Njengoba ugqibe emfundweni ze-degree elezemthetho i-bachelor's degree in law, ungathola lo msebenzi wokufundisa abantwana ekolishini lakho. Uzabe ujabulile na? Njalo lokho kuzaletha umehluko onjani kusimo sakho?
Bengingajabulanga, ngizobe ngisebenzela ukuthi ngibe ne-experience ngoba abantu bangaphandle ba-underpaid compared to abantu balana.
Ungomunye wabasakhulayo abagqibe emfundweni zabo kwele South Africa abangafuni ukubuyela eZimbabwe. Lo mbono wakho kuyini okumele kwenzeke ukuze libuyele eZimbabwe?
Ngombono wami ukuthi lento it will take years ukuthi iyenzakale. Of course it's possible but it needs like abantu abamotivated to do it. So if thina njengabantu basakhulayo we can maybe talk, hlangane, we form organizations as of these thina as abasakhulayo and go back home and do that, that will be possible.
Unkosazana Zandile Mpofu isizalwane saseZimbabwe esihlala kwele South Africa njalo usanda kugqiba izifundo zakhe ze-degree KwaZulu-Natal. Sixoxela ecingweni eseThekwini. Kwezemidlalo lamhlanje uJoseph Njanji usethulela impumela yemidlalo yeCastle Lager Premier Soccer League edlalwe lamhlanje.
Bekule midlalo emibili yesigaba seCastle Lager Premier Soccer League edlalwe namhla emini yokuyimidlalo okwakumele idlalwe ngeviki lesithathu njalo enkundleni yeWhite City bekudibene iqembu leChicken Inn leFC Platinum. Abafana beFC Platinum bathethe yomithathu imiklomelo ngemva kokunqoba beChicken Inn nge-1 kanya njalo ohlohlele iqembu lezivakatshi ngu-Agrippa Murimba ngehlandla lesibili lomdlalo. Ekhuluma nentatheli zindaba ekupheleni komdlalo obeziphethe esidukwini namhla kuqembu leFC Platinum Lizwe Sweswe uthi yena bekungekho lula ukuze benqobe.
So as a tough match ama teams wonke bedlala. I think we had some good chances ezingazange sakwazi ukuthi siwahlohle and then we had pressure especially first half we didn't play our normal game but after 45 minutes sikhulumela let's go be patient knock the ball ngavuleka ama channels ukuthi wena sikwazi ukupenetrate sine third attacking zone and then we try to score.
Lempumela isho ukuba iqembu leFC Platinum selilemiklomelo elithumi lesithupha okulinani elilingana leliqembu elihlezi phezu kwengalane lengezi Platinum njalo abafana beFC Platinum bahlezi endaweni yesibili ngoba bona behlohle kalutshwana. Komunye umdlalo wePSL odlalwe namhla esikhodlweni iHarare enkundleni yeNational Sports Stadium iqembu leHarare City libe ngutshikilobhanqa leli Highlanders kungela qembu elenilisekulitshayela emambuleni. iqembu le-Islanders likhuphuke lahlala endaweni yesine ngemva kwalempumelela lemiklomelo elithumi lane. Kuthi eleHarare City liyale lilokhu lisendaweni yethumi lanhlanu njalo lilemiklomelo yisikhombisa. Kusasa imidlalo iqhubekela phambili kusigaba se-PSL njalo iqembu le-Dynamos lizadlala le-Black Rhinos enkundleni ye-National Sports. Kuthi enkundleni yenyamunga iqembu le-ZPC Caribba lizancikelana lele-Caps United. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Wobalini sikukhuza sithi yekeli msebenzi yakho emibuzo pelejini.
Ngapasi beqiba ke uhlelo lwethu lwalamhlanje behlabela kamnandi. Hayi ke kwanele zihlobo esandekayo livalelisayo ngontungamile inkomo. Lingayika channel yalandela uhlelo lwe live talk. Lila
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.